kubakhona abanye abantu abakhweza amaprize okokuhlanya nje uthi ubona ukuthi umuntu lo enza ukubhanxa akanasizathu lo sokuthi ukhwezeleni. Ngiyakhumbula izimi laba abantu be-Zim Gold abe-Cooking Oil baze bakhipha ilizwi lokuthi lokho akade i-statement lokuthi hhayi thina i-Cooking Oil yethu asijijange iprize ewodwa ngayo nga. Pho-ke usuzuzika nomuntu ozasuke athengise ithulisi ye-Cooking Oil nge-$10 yena ethenga nge-less than $3 emnikazini odukisa i-Cooking Oil usefakeni phakathi osokumangalisa ukuthina i-Cooking Oil ezikhwele nge-more than 300%. Usubona ukuthi ngabanye abantu nje abathabe i-advantage nxa kulento ezinje ezenzakalayo umuntu usele funa ukuhuquluza nothele kwalo okumangalisayo kodwa ngabe egomelisa abanye abantu yikongaleta so khona kani ukugoda phela isikhathi kwenza abantu bethu ukuthi uminisa ubuyile lapha mhlawumbe next thing usizathumela abantu bebezosibobhama bezelokuyaloko umuntu yakwazi ukulungisa umthengo wakhe ngoba into eqatheleyona abantu singalimazani sodwa ungakhangela abantu phandle ungakhangela uhulumeni ungakhangela ezepolitiki thina abantu bona siyawumthelani ubona umuntu ezekhipha umntwana e-bedroom ayamlalise e-sitting room le esezela i-bedroom isisiba yi-storeroom sokugcwele okuthukela sokugcwele labofulele abantu beze bethele ezindlini kwabana ngenxa nje ubungona umuntu usefuna ukuhoda izinto athenga afake laphana usetime ona hhayi sezathengisa mina nge-black market sikwenzelani kanti thina abantu abanaba waye sihlukuluzana kangani.
Kodwa iningi labosomabhizinisi lithi alifinyeleli imali yama-US dollars njengosomabhizinisi awuboni ukuthi labo basenkingeni?
Inkinga ingabi khona but even i-rate yangkhona anti iyehlile from 600 isidlalela ku-300 and something so nxa yehlile yona anti ukhwezela abantu ukhanya ukuthi hayi isiku-600 kanti indawo yehlisela uhambelane lokwehla so wena i-justification yakuthi ubuyalolokhu ufake intengo phezulu kwale isiyini?
Mhlawumbe uhulumende uyehluleka kulungisa lolu daba ikomiti leyana yama-price controls.
Njengoba mina I'm a marketer by profession yinto engayistadayo mina esikhathi ngiyadingeke ngithi kona hhayi esikhathi yengele imakethi idlale yodwa ichane yodwa ilungisa le yodwa njengakhona kubona okwenzakala kurate ye-US dollar nakhona lodwa lehlika lodwa kungangenelanga muntu akuna uhulumende wangenayo wathi masesikhathi imali esenza lokho but kodwa kwazilungisa kodwa nge-market force so even khonaphana i-market force izakwenza khonakwana ngoba anti abona kulama-option amaningi besikhathi singathi hhayi azivuleni i-border ofumthengi into zake ngale elisala sigome ebhotsana aba kathengi abantu bazathengi into ezijibile ebhotsana ngale asizenzele esinomakele la umuntu ozahlala lezizake zize zibone so kagcine sesehlisa yedi muntu.
Uhulumende we-ZANU-P F usehlulekile yini ukuvuselela umnotho welizwe ngoba lokho engenileyo akukabi lenguqu?
Uhulumende we-ZANU-P F kayihlekelelanga lutho ukuvusa ilizwe leli lokuvusa umkhonomi lowo awudinga uhulumende we-ZANU-P F umbe udinga wena lami sonke silomlando wokuthi wona iZimbabwe ngeyethu sivuselela sonke ngoba ngabe uhulumende we-ZANU-P F ngabe elungisa kuhle esiyale kube labanye abantu kube bejikela imhlabathi esithwaleni sangkhona pho siyadleka njani? Uhulumende we-ZANU-P F azibhekele isithwala sakhe sibe yimboza ungakufaki ithebethebe phakathi then yikho lapho enzavuma kona ethi hayi mhlawumbe sesihlekile kodwa ngathethi usize labantu abajikela imhlabathi lezi esithwaleni lezi asikabe nemboza ngoba asikadleka sikwazi ukuthi sidleka njani sonke silomlando even into yama-corruption uhulumende yabe ngeke nxa senza i-corruption kuyabe kuyimi lawe sivumelane ukuthi senza i-corruption senzekhona kona ngivumelane mina lomnikazi wegaraji angikhiphele 1,000 liters efuyeli mina ngingela mthini engiyothengisa engelani uthi ngiyothengisa ku-black market khonapho kodwa e-end of day sokusola ubani uhulumende yethi mina yimi lomnikazi wegaraji esivumelene ukuthi hayi ndoda asitshaye imali lapha nansi igebhu anti bathi njalo bathi nansi igebhu nansi igebhu sembona igebhu sengisidla kodwa sokusola uhulumende hhayi until and unless siyenza into eqondileyo thina abantu then sesingasisola uhulumende ngoba uhulumende ngowethu be ngomuntu wonke ye nothi nguhulumende kaZANU-P F but nguhulumende womuntu wonke wezimbabwe whether u-MDC umbe izaphu nguhulumende wakho.